ukuthi iMDC ngicela ukuthathe kalula but ngimakhona okwenzileyo lokwakuqala iparty leyi ayisiyo party esayijoyinayo ngoba kathesi ubukhokheli obukhona sobukhokhelwana obukhangela abantu obuza abantu obumela abantu lizakwenza ubukhokheli bangikhona sobusenza utshela abantu owenza khonokho kusuke wangiditha mina ukuthi njengoba mina ngisebantwini ngibona izizosenziwa ngikuphatha njani sengibuza imibuzo yikho ngibona ukuthi hayi sokungivimela lokhu kwangcono ngiphume yimi eceleni.
Sikhulume le nkokheli yebandla lakho yathi yona kungani ungakhulumanga lokhu usesephakathi kwebandla kutsho ukuthi kuvele kukhona yabo vele usufuna ukukwenza kungani uveze lokho okwenzakala ebandleni lakho ususuka.
Ukuhle ukuthi ngikwenze sesuka ngoba angizange ngihlangelele ukuthi mina ngifuna izikhundla ngifuna uzibana ngine kwendaweni le. Kuvame ukuthi isikhathi eside manxa abantu bekhuluma into le babethayela ukuthi bazathola isikhundla bafuna ukuthi uzwane aphume uzwane angene. Kodwa ngikhume lokhu lami ngiphume seze ukuthi basale belungisa into yabo. Ubukhokheli be-MDC bayakwazi kakhulu ukuthi problem ingaphi. And abantu abaningi kudala beyikhuluma but kabalaleli bayakhokhela nje ngentando yabo abala kuphikisa kathesi ungathaka ukhulume lokhu ukhulume lokhuyana babezikhulumele bona phezulu khona ngale thina esasikwi-National Executive Council sasingabizwa ukuthi sicungulule izinto ngoba uzothiwa uzibani sethishiwe sofaka uzibani i-standing committee yiyo esiyenza izinqumo zonke but i-standing committee ayiyenzi isivume yayenza isivume icweze bengaku-National Council Nesa council siyaprova but ngakhela abantu bangkona abukuseni committee azange bayelethe abane ngaba kufakwa kube 90%
ongathi okakulunganga kakhulu ngobukhokheli buka mnumzana Washman Ncube yikuyini uqobo lwakho
okwakuqala uNcube sehlekile ukuthi ngesikhiwa sithi reconciliation ngali labantu epartini elile embweni etshiyaneyo njengokudala kwaNkulunkulu emidalela tshiyana ususuka ukuthi wena abantu abanjalo awuvumelane nabo yibo sebefaka ipressure ukuthi abaphume phakathi kuba ngumsindo yikho bephumile abaningi lapho yikho ayesinekulo ukuthi asapractice kathesi ukuthi nabantu lingafanani noma esengena embusweni uzakwazi ukuthi ayahlanganise abantu abathiyeneyo laba embone ejeneni into yakuqala le then ukukhokhela kwesona khona ukuthi akusele ama-structures ona lana asebenzayo for instance i-National Executive ayisasebenzi sokusebenza i-standing committee kuphela lapho kulabantu nje abangakhethwa ngabakufakwa so ngathethe mina abantu abaphansi nxa befuna imbiko yabo bafuna izifiso zabo ziye khona ngale bathuma ubani njengoba abantu bangikhona bengawakhethanga so yikho lapho into lezi ezimbili engithi hhayi lapho uNcube uyehlulekile angathi wavumela ukuthi kulungisa i-congress abantu bakhethe abantu abafuna bawakhokhele abazafaka ithemba kibo.